Elemelika namuhla linanzwa ikhefu lowayelwela amalungelo abansundu umnumzana Martin Luther King Jr. owabulawa ngomnyaka ka-1968 khonapha eMelika ngabacatshangelwa ukuthi babephikisana lomkhankaso wakhe. Omunye wayekhankasela ukuthi abantu abansundu babe namalungelo afana labanye babo abamhlophe agoqela ilungelo lokuvota kanye lokuthi kukhutshwe imithetho yobandlululo eyayincindezela abamnyama. Asizweni amazwi akhe alodumo lapho ayesithi ulephupho lokuthi abantu abansundu bazahlala elizweni lapho abangasoze bebandlululwe ngenxa yombala wabo kodwa kunanzwe izenzo zabo.
I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Iningi lezizalwane zeMelika elizweni lonke bezinemicimbi etshiyeneyo namuhla eyokunanza impilo kaMartin Luther King Jr. Laba bagoqela abantwana besikolo abakade belemidlalo yokulingisa, amabandla ezombusazwe kanye leziphathamandla zikahulumente. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Drum Major Institute ekhokhelwa indodana kamoyi umnumzana Martin Luther King III ithi ufuna umongameli Donald Trump agcwalise isithembiso sakhe sokuthi kube lesithupha esilomfanekiso esiza kwenzelwa umuntu wonke esifananayo njengokuthembisa kwakhe. Umoyi uMartin Luther King Jr. uhlonitshwa emhlabeni jikelele obugoqela eZimbabwe njengomuntu owayelwela amalungelo oluntu ngokuthula, njalo ikhefu leli linanzwa iminyaka yonke.